phezulu ongenele umhlangano uthi uhulumende kumele aguqule imithetho yokuthatha incwadi zokuzalwa ama-birth certificates esidala ukuthi iningi labantwana kulesi sabelo lingatholi lezi ncwadi okubangela ukuthi abantwana behluleke ukufinyelela ezemfundo. Lo mhlangano wenziwe ngemva kokuba inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust CYDT ibhalele idale lephalamende ikhonona ngenani labatsha abangela ncwadi zokuzalwa kulesi sabelo. Osakhulayo uSibongiseni Mthombeni oyintandane eleminyaka elithumi lasikhombisa yokuzalwa osuka komzimuni wedise inyembezi lapho evikela iqula lephalamende ukuthi sethiye isikolo ngoba engelayo i-birth certificate.
Umama wakho bani usemncane ugogo ozala umama wakho. Ngathi sebevukile ngathatha ugogo ozala ubaba. Ugogo ozala ubaba ngahlala naye kodwa ubaba kakho useGoli animasi. Ngawufunda ngaze ngawudefunfo. Ngehlulekile ukubhala ufunfo intoba lokuthi angilabhethi. Ugogo uzamile ukungithathisa ibhethi wehluleka ngenxa yokuthi kuthiwa kufunakala idebhi kama. Khathesi angifundi ngenxa yokuthi angilabhethi.
Unkosikazi Nomvula Ndlovu wethule udaba oluzisa usizi. Uthi umntanakhe wambalekela emjiyela umzukulu omncane osekumele aye esikolo kathesi kodwa inkinga sokufunakala uyise omntwana ukuze athole i-birth certificate.
Bathi ngibuyele ubaba wakhe. Ubaba wakhe ngizambonanga emapholiseni ngaripota ngesikhathi umntwana embalekele wanjiyela umntwana. Emapholiseni ngithe uhamba kwami bathi khona ngihambe kumpholisa engangiripote kuye ngesikhathi umntwana ebaleka. Mina umpholisa lo wangisamazi ngiyambonanga.
Unkosikazi Progress Fund owesitezi obesemhlanganweni lo uthi lo makhelwane lomkhuhlane wengqondo obhekane lobunzima bokutholela abantu bakhe ama-birth certificates osekudala ukuthi bengasayi esikolo.
Okwakhathesi labantwana ababili labo angazange abaziyise wabo ukuthi ngubani ngoba ngumuntu ophambanisekileyo bamele ukubhala u-grade 7 bekumele barejiste beku-grade 6 khathesi. So then abayenelisanga ukurejista u-grade 7 ngenxa yokuthi abala mabhethi. So kutho ukuthi kungenzakala ukuthi bengasabhali u-grade 7. Umntwana bahlezi ekhaya babuyiselwe emuva last week sokuthiwa barejiste.
Omunye okhale ezimathonsi kulumbuthano ngunkosikazi Anna Magama ongumfelokazi eDambashogwe odabuka kwele South Africa.
Ngazalwe eGoli ngekhombani umuntu walapha ezintwana uya laye kwakumngane wabhubha asela labantwana labanzukulu sekungicisha emahofisini bathi angaphandle ukuthi kubuyele ngakini lanamuhla nokungisenzinye njalo ngelangisixhubha labantwana abalazithuba ekubuyela ngisakwanisa ukubuyela ngisabuyela ngani nganamali uyabathi kumasobho hhayi thina lokwazi ukungeni sengithwele nzima asakwazi ukuthi ngithini.
Unkosikazi Precious Njazo ematshetsheni uthi uhulumende kumele aphe izizalwane zakuleli lezi ncwadi kungelambadalo ukuze uZulu ayenelise ukuzithola.
Kungaba njani ukuthi vele kungabhadaliswa? Angilayo imali ukuthi ngigade ngikubulawayo ngethathi irekhodi yomntwana. Sengisithile khonapho egwanda belokhu bengitshela ukuthi hambe edinga irekhodi. Ye, kufuneka imali yalokhu lalokhu. Kungaba njani ukuthi kuhle kuphelele ukuthi sokumahara uze wonke uZulu arejiste ngoba phela ilizwe ngabantu. Ngakho abantu nxa bengarejistwa ngemshinini bazazisakala njani ukuthi bakhona? Akuphiwe wonke umuntu mahara.
Umgcini sihlalo wale committee yephalamende uretired Brigadier General Levi Mayihlome olilunga ledale lephalamende emela emzingwani ududubo lwama-birth certificates lukhulu.
Sesifike lapha sesizwile imbono yabantu. Uhlupho lolu lukhanya lukhulu. Kukhanya into le yahlupha abantu emakhaya emaphandleni kakhulu kodwa la emadorobheni bahlala lohlupho olufana nayo. Department ye-Register General uzamele kube le imithetho ezamele itshintshe kube lula ukuthi abantu bathathe ama-birth certificates. Ngokuzithinxeluka kusenzelwa eHarare kuzafanele ukubuyiswa emaprovinces wonke.
Umqoqo wenhlelo ze-CYDT unkosazana Linda Mpofu uthi umthetho wokuthola ama-birth certificates kuzamele uguqulwe ukuze kube lula ukuthola lezi ncwadi.
Ekubhaleni kwethu i-petition sinanzelele ukuthi okuyikho kumqoka okumele bakwenze yikuthi batshintshe umthetho wonke wama-birth certificate lama-ID ngoba ukhanya ubomile nko uyawomisa.
Abanye bakhale ngokuphuza kokuphuma kwencwadi zokuhambisa ama-passport okumele aphume ngemva kwenyanga ezintathu kodwa sethatha phose umnyaka. Abatsha abangenele umhlangano bathi umumo ezomnotho kawumanga kuhle eZimbabwe kungakho bafuna ama-passport ukuze bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.